So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 6 kuZivandlela 2025 ngoTabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Usuku lolo lungathi aluvume ukuthi lufe ukuthi silukhumbule ngoba kwakulusuku sibili olwamangalisayo kakhulu olwenza iAmerica iyangeke kakhulu emhlabeni wonke.
Namuhla kubalwa ama-electoral votes eMelika ngesikhathi uzulu ekhumbula ubudlwangudlwangu obenzakala edalele Congress ngomnyaka ka-2021 kulandela ukunqotshwa kukamnumzana Donald Trump.
Lingqondo yona leyo engithi mina yimdabe yizim mentality ile nkinga yokuthi isidalela i-society ele-anarchy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ukukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka esikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerius Banda. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe sezibuyela lapho ezisebenza khona kulandela ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi lokuqala komnyaka omutsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokubalwa kwama-electoral votes eMelika ngesikhathi kukhunjulwa okwenziwa ngabalweli ngabalandeli bowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump abazama ukuphazamisa ukubalwa kwawo ngomnyaka ka-2021 ukulandela ukunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. Abezindaba Reuters babika ukuba kugcwele amapholisa ensitha labanye abezomvikela eCapitol Hill eWashington DC okuzabalwa khona amavoti la awukufaka uTrump esikhundleni kulandela unqoba kwakhe umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris kukhetho lukamongameli oluqhutshwe ngolwezi. Izabelo zonke zilama-electoral votes athize athola ngokuthiwa ngama-electors ahamba lawo eWashington DC abalwe edalele Congress kube sekulotshwa incwadi yokuthi ngubani onqobileyo. UTrump wathola ama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 312 kwathi unkosikazi Harris wathola afika phosa amakhulu amabili lamachumi amathathu 226. Unkosikazi Harris njengomsekeli kamongameli nguye ozaphatha ukubalwa kwamavoti la. Kulabalandeli bakaTrump abaningi ababotshwa ngesikhathi bezama ukuvimba ukubalwa kwamavoti la. UTrump uthi uzakhulula bonke abavalele entolongweni engagcotshwa mhla ka-20 kuyenalinyanga. Uze sihlaziye udaba lolu Gibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Rafael Mthombeni olandela ezembusazwe eseDallas, eTexas.
Usuku lolo lungathi aluvume ukuthi lufe ukuthi silukhumbule ngoba kwakulusuku sibili olwamangalisayo kakhulu olwenza iAmerica iyangeke kakhulu emhlabeni wonke ngokwenzakala kwalo lolu suku.
Nxa sisikhangele siyabona ukuthi umnumzana Donald Trump wayengumongameli abantu bamvotele ukuthi abacabange lokho okwenzakalayo kumbe bamvotele ngezinye izinto.
Yikho sibili okungathi kuyimangalisa ukwedlula ukuthi uDonald Trump onguye owachotshozelayo esasazela ukuthi kwenzakale lokho sebephinde njalo bamkhetha ukuthi abuyele abe ngu-president. Yikho-ke ngaleyo ndlela kukhanya kuyamangalisa sibili ukuthi kwenzakala lokho. Ngingazi bona abanikazi abamkhethayo ukuthi bakubona njani, kodwa khona sibili yinto engazwisisekiyo sibili.
Ukuthi singakubona kuzenzakala umnyaka ezayo nxa yokuthi omunye webadlaleli lama-Republicans enganqobanga.
Okwezinto kokhona ngalokho kuyisikhiwa ukuthiwa khona i-president. Kwesinye isikhathi engxenye kungabe sokungaba yi-president khonoko ukuthi kuphinde futhi omunye athi ubani wakwenza lami ngizakwenza. Ngibona ngathi kungenzakala ukuthi kusiya phambili kwenjalo.
yekodwa ke inxa sikhangela ilizwe leMelika athi yaziwa ngokuthi yilo phela elibambe kuhle lokuthiwa idemokhrasi. So kujoni khona kunxa kuzenzakala ilizwe leli?
Ukwehla kakhulu kwedemokhrasi ngoba yona idemokhrasi yakhona yakhanya sibili isiba isiba ngaphansi kokuhlolwa okukhulu ukuthi khona iyenzani ngaleso sikhathi. Yikho ke kukhanya sibili kungathi kungaba yinto sibili na ehlisayo kakhulu idemokhrasi ngoba angithi abanye babangathi bafanisa njengokuthi isifanana lamazwe akithi e-Afrika lapho esithi ukuthunxa ehlulekile ukunqoba kukhetho azifake yena mhlawumbe esebenzisa amasosha lokunye okunjalo.
Ukuthi bakhona abanye abe-Afrika bangakuthi phela nxa kusenzakala eMelika lathi singakwenza kulabo bangakwenza kona
kuvele kwayehlisa okokuthi ikusoneso sigaba kathesi ngoba njengoba ngitshilo laphana ngathi mina okuyinto okuba yi-president baningi abatsho njalo ngoba ukwehla kwayo isehla isiba kusonesiyana isigaba sokuthi upresident ehlulwe aphikise athi yenana ama-elections arigiwe ama-elections attempted uphose sibili kubanika igunya laba abakuthandayo bokwenza lokho emhlabeni.
Umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe olandele zombusazwe eseDallas eTexas khonapha eMelika. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena okukhefu namuhla uqhelise ngomnyaka esikhathi sokusebenza komkhokheli webutho uGeneral Philip Valerio Svanda lanxa esefikise iminyaka yokuya kumpentsheni engamashumi ayisikhombisa i-70 years. Ngeviki edluleyo Mnangagwa ususe ezikhundleni umkhokheli wogatsha lwabacuphi olwe-CIO umnumzana Isaac Moyo kanye losikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga wafaka abakhokheli abatsha. Uhulumende usanda kuqalisa iminyaka yokusebenza kwezisebenzi zakhe ezigoqela abebutho. Abacubungula ezombusazwe bathi uMnangagwa wenze lokhu ngezizathu zombusazwe. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kumaviki ambalwa adlulileyo sibonile uhulumende efaka lokho kuthiwa yi-statutory instrument 197 oka 2024 okweze iminyaka yabantu yokuretire isuka ku 65 isiya ku 70 njalo linto esivela kathesi nxa siyikhangela kuqakathekile ukuthi singayenzi ibe yindaba kaValerio kumbe indaba kaMatanga kumbe siyenze ibe yindaba kaMnangagwa kumbe eZanu PF kodwa kasikhangeleni kakhulu eze system issue sikhangele ilizwe lonke nje jikelele. Ungakhumbula kuke kwathi eminyakeni edlulileyo umuyi uRobert Mugabe uthe esegula sebangwa lezibi esegugile wabuzwa ukuthi kungani engachiyi isikhundla wathi kakho ongamchiyela. Lokhu kuyasibonisa ukuthi kule system esingathi yimgabe yizimo ebusayo eZimbabwe isystem yokungachiyi izikhundla isystem yokubona ingane abantu kumele bahlale ezikhundleni bafele ezikhundleni isystem yokuba entitled to izikhundla le system kasiyiboni kuphela nxa ukhangele maybe ku-security sector kumbe ukhangele ku-presidium but uyayibona even kuma-members of parliament silama-members of parliament umuntu even whether ngabe Zanu PF kumbe ngabe opposition abanye babo umuntu waqalisa ukuba ngu-member of parliament since 2000 kafuna ukuchiya uyabe lokho entshintsha ama-constituency kuphela efuna ukuhlala aze afele ekubeni ngu-member of parliament. So there is a Mugabeism mentality ilayo eZimbabwe engafuni ukuchiya izikhundla.
Ungathi kulomthelela bani lokho?
Lingqondo yona leyo engithi mina yimgabeism mentality ile nkinga yokuthi isidalela isociety ele anarchy ngoba abantu abatsha abantu asakhulayo khathesi abalali ithuba lokuthi labo bathole ithuba lokutshengisa ama skills abo. So okuzenzakala kuyini ukuze labo bathole ithuba lokutshengisa ama skills abo bazacina besenza udlame kumbe besenza umvukela bekhipha laba abadala
ukuthi ukuze labo bathole phela ithuba lokubusa bathi nxa sebebakhiphile laba badala bona bangena bazafuna ukuthi labo bangasuki labo bazafuna ukuhlala baze bafele khona ngoba bethi lati sakulwela lokho kuyinto.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumkhokheli wenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho lezemaphandleni, umnumzana Daniel Garwe, uthi kuza kuna izulu elinengi eZimbabwe kusukela namuhla kuze kuyafika iviki ezayo. Ugaro utshele intatheli izindaba ukuba abantu kumele baqaphele ngoba izulu leli lilakho ukudala umonakalo omkhulu. Kuyaphithizela emagcekeni endizamchina elizweni lonke ezilindweni zamabhasi lemingceleni phose yonke elizwe ngoba abadabuka eZimbabwe sebebuyela emazweni abasebenza kuwo kulandela ukuthakazelela ikhefu lekhisimusi ekhaya labangane lesihlobo. Kubika uEzra Tisasman.
Iningi labo lithi lihlulukelwe ngoba selibuyela emsebenzini lichiya ihlobo ekhaya. Unkosazana Sithandazile Nkomo ohlala eBrithani okade ndizamtshina izolo sebuyela uthi wakholisa koBulawayo.
Indawo inandi leyana ikholisile bakithi khosimuli lemuli labangani but kodwa sesibuyile back in the UK. Seyinhle ngabanjwa iflu kwazalwana, hayi kunzima la. Umqando wakhona manazi 1 degree. Ngiyalungiselela ukuthi ngize futhi ngoMay ngizohlatshwa lilanga at least much better.
Nkosikazi Sithembiso Dube ukholisile kakhulu uthi uyaphenduka ekupheleni kwenyanga.
Nanhlale eBotswana sebenzele eHaveroni ngumbalisi. Iholiday imnandi, ngikholisa ukudla kakhulu, amafruits eZimbabwe, amavegetables eZimbabwe, a healthy organic. I really had a great time at Christmas time meeting my relatives and friends. Kunokudla okuhealthy eZimbabwe. Mina ngiyabuya ngo-end of January.
Omunye othi ube lesikhathi simnandi ekhaya unkosazana Sisa Nkomazana osegade ibhasi esiya emsebenzini eGoli.
Sembuyele eGoli. Kumnandi kakhulu nje, into ziyadura kodwa hayi lokumnandi. Indawo nje zilalenze ezokujayiva yizade simnandi kakhulu. Ukuthula ipisi labantu ababethando yikho engithanda kakhulu.
Omnumzana Emmanuel Dube uhlale eBirmingham eBrithani. Simtholile sesilindweni sendizamtshina seJoshua Mqabuko Nkomo Airport eselubhekise khona.
NgiseZimbabwe kuholiday lapha eBulawayo ngasuka ngaye emakhaya bekuchisa khona le izulu liyana khona sengisiza ubuhlungu sibase ngivuyela emqandweni ke manje.
Unkosikazi Silimukile Nkala uthi ikhefu lakhe alimjabulisanga.
Ngibuyisela busi. Hayi holiday be right impela but yes khonokho nje ukuthi amanzi amagetsi kuyahamba. Bekungasiphathi kahle mpela.
Lo nkosazana Darling Ncube ohlala eMelika uthi ukholisile lehlobo labangane.
Khisimusi bemnandi kakhulu, besijabula lesihlobo sisenkayi, sibona ogogo, malume labo babakazi, sibona izihlobo zonke saba lesikhathi esihle. Sesibuyela emsebenzini eNew York, mbuyela kusasa.
Kodwa kulabanye babhekane nobunzima besekhaya. Omunye wabo ngumnumzana Abel Kumaro othi umdeni wakhe utshontshole impahla endlini kadadewabo koBulawayo.
Hayi bekumnandi, akulanto engakhala ngayo. Kodwa inkinga engibe nayo ukuthi mhlaka 1 besilele endlini kasisi wami eluveve ebusuku. Ngithe ngiphaphama ngabo 2 ekuseni ngathola umnyango suvulekile. Sebethethe imali engaye 23,000 rands nefoni yami, kodwa okunye nje hayi bekukuhle ekhaya. Ngijabule kakhulu.
Umnumzana Thembani Ndlovu umthali webhasi yeGodzilla ethwala abantu besiya koBulawayo besiya eGoli uthi kabenzanga imali eningi kuleli khefu.
Hey, hayi khona akufani nokufanda iminye iminyaka isembe ukuthi lo competition is too much compared to iminyaka edlulileyo.
Amozi kaNdlovu agcizelelwa ngumnumzana Shakespeare Mpofu osebenzela ibhasi MJP Coaches layo ithwala abantu isiya eJozi. Uthi iningi labantu alilancwadi zokuhambisa ngaphandle kwelizwe.
Iproblem abantu abaningi abalamapassport, so yisebe kodwa kunzima. So abantu esihamba labo sithwala abantu abalamapassport kuphela, So yikho kwenza ukuthi kathesi abantu bengani bamithwana abantu sebasadinda ama passport abo.
Babatholo nzima abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe asebebuyela emazweni abasebenza khona. Bathi bakholisile ekhaya kodwa manje sebesiyasebenza nzima ukwenzela ukuthi babuye njalo ekhaya lonyaka kukhefule ekhisimuse. Ngimele Studio 7 ngoMlawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasela ngamandla eGaza lapho eselibulela abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amane. Ele Russia kubika lizama ukuhluthuna amadolobha ambala kwele Ukraine lincedisana lebutho lakwele North Korea. Isicelo somgcini isihlalo wenhlanganiso elela amalungelo oluntu eSouthern African Human Rights Lawyers omnumzana Talent Rusere sokuthi akhululwe ngesibambiso siqhubeke sihlaziwa lidale likamantshi namuhla. Urusere utshele idale ukuthi wathunjwa njalo watshaywa lokuhlukuluzwa engakahanjiswa emapholiseni. Umantshi omnumzana Ishaniso Matova uthe uzakwazisa isinqumo sakhe kusasa. Urusere weteswa umlando wokuphuma elizweni ngelamaphepha kanye lokutshokotshozela odlakela ngokuthumela amavidiyo ekhuthaza ezizalwane zeMozambique lamanye amazwe eSadic agoqela iZimbabwe ukuthi zitshengisele ziphikisana lokuvota kwabeZimbabwe ukhetho lweMozambique kanye lempumela yokhetho lolu. Uyalo walandula amacalala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera odabuka eZimbabwe ohlala kweleBhilitane.
Bona njengani kubuhlungu kakhulu njalo indlela uhulumende waseZimbabwe asebenza ngayo. Uza nanzelela ukuthi yena Urusere kayisiye umuntu owaqala ukuthi kwenzakale kuye ukuthi uyathathwa ngabantu abangasibo mapolisa ehlukuluzwe either ehandiswe emapholiseni kumbe bayahlewe emdampe somewhere. So ubuhlungu njalo siyabesikhuthaza uhulumende ukuthi angasebenzi ngaleyo ndlela.
Udaba lakhe luqhubekela phambili ludluliselwa phambili njengoba obedinga ukuthi akhululwe ngesibambiso. Udaba lwangena ngolwesihlanu ladluliselwa phambili kwathiwa luzakhangelwa namhla. Namhlanje kwadluliselwa phambili umantshi esithi uza kuphake isinqumo sakhe kusasa. Lokhu li ubona njani nxa sikhangela ukuthi umuntu kuthiwa akalacala ukuze ufike esikhathini sokuthi usetholakale elecala umthethwanda?
Lokhu akusebenzi eZimbabwe. Uyababona uMike Tshumombe lo mpofu basasekhona entlongweni after bezama ukuthi bathole ibail since engxenye last April kumbe last May. So ngawe uthi awumuntu ongasupport uhulumende kumbe umuntu ongathakazelelwa ngababusayo uyahle wenzakale lokho ukuthi udaba lakho leyahle ludluliselwe phambili. Uyababona bo job seeker labahlale iminyaka kumbe emibili akhona entlongweni ngemva kokubotshwa wakhe. So siyakubona ukuthi indlela uhulumende asebenza ngayo eyokuhlukuluza abantu kuphela.
Umnumzana Masimba Kuchera odabuka eZimbabwe ehlala kweleBhilitane ulandela ezombusazwe ubesecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Ingcwethi kwezempila kahle sezikhuthaza uZulu ukuthi aqhakathekise impila kahle yomcabango i-mental health lonyaka ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane yengqondo yona elakho ukuphehla eminye imikhuhlane etshiyeneyo. Kubika ubathabile Masuku.
Abezempila kahle laba bathi abantu abaningi batshaya indiva isimo sokungahlaliseki komcabango abazithola bekiso kwesinye isikhathi ngenxa yenkinga abayabe bebhekane lazo. Bathi lokhu kuyingozi ngoba kungagcina kubangela ukukhwela komfutho wegazi iBP, ukuhlaselwa yimikhuhlane yengqondo, kanti njalo abanye ngabagcina bezibulala ngemva kokukhulelwa zindindane zomcabango umuntu engatholi ukwelatshwa. Izidakamizwa lazo zilomthelela obanzi kumpila kahle yengqondo. Nangu uDokotela Derek Matsika elandisa.
Ngasikhuluma i-mental health sebesithi khona umuntu ingqondo yakhe ucabanga njani, ikhululeke kungakanani. Umkhuhlane le eminingi wona yawuqala kulethwa yi-drug induced kumbe ukuphambana kwengqondo after umuntu sekewathatha izidakamiso lezi esizikhona kulezi nsuku. Okwesibili, kule mkhuhlane le ehambe eyandi kwakhona emulini enjengabo-depression or schizophrenia. Kuyabe kuyinto ukuthi ezikhathini eziningi abantu njengezimuli siyandi kuyala ukuwu-accepta, sigcine sesithi hayi nxa umuntu uyazenzisa. And nxa kungasalatshwanga into lezi yize sigcine ubona umuntu egcina sezithatha impilo yakhe.
Umongi wakobulawayo umnumzana Mxolisi Mathuthu uthi ungahlaliseki komcabango kutsho ukuthi umuntu akasela mpilakahle egcweleyo.
Nxa sikhuluma ngempilakahle asikhulumi kuphela ngokuthi umzimba awula mkhuhlane kumbe umuntu uyanelisa ukusuka laphela laphana, kodwa sikhangelele lo mcabango womuntu ukuthi yena vele umi kanjani. Kwesinye isikhathi sikukhathathe lula nje ukuthi umuntu usebunzimeni, kodwa ke lokhu kuyizinto eziyizo ezidala inhlupho phambilini. Uyathola ukuthi umuntu kasahlali emphakathini kumbe umuntu sesicabanga ukuthi aze ezibulale.
UMathuthu uqhubeke echasisa ngeminye imikhuhlane engabangelwa ukungahlaliseki emcabangweni.
Babe lama-BP kumbe kwesinye isikhathi beze betshayela i-stroke. Kwesinye isikhathi abanye babe bengasadli ngendlela eqondileyo. Kwesinye isikhathi begcine bebulawa lichukela. Abanye njalo yibo ngaba esigcina sibabona sebengenele izidakamizwa.
Oqeqetshe ngokuphathisa labo abasebenzisa izidakamizwa ikakhulu abasakhulayo umnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kuqakathekile ukuxhasa lo odideke emcabangweni ukuze engaze wathatha izinqumo ezingagcina zimphambanisa kanye lalabo abaseduzane laye.
Toqala nje kufanele sisebenze ngayo sibone ukuthi how can that person have isuthi mental sound mind ebonto fanele kwenze lokho ebonto ngaphansi ezizelezi kuzogcwele futhi lokuzibulala kwabantu ama suicide ama murder ama violence.
Lomthelela omubi emicabangweni yabantu ezigoqela ukonakala komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi, indlala kanye lokusilela kwemisebenzi. Umhlali wakobulawayo umnumzana kwenzo kuhle Malaba uthi ngempela isimo sibi.
Indaba ye mental health indaba ehluphayo kakhulu, ngakhangela especially kubo baba abazibuleleyo kuningi okwenzakeleyo kibo. Becina belizothatha i-violence. Ziningi izinto ezenza ukuthi abantu becine bekhathazeka emoyeni, becine befika i-extent yokuthi bezibulale.
Ukungatholi usizo olufaneleyo ezibhedlela kumbe kungcwethi ezibona ngokusebenza kuhle kwengqondo nxa umuntu engaphathekanga kuhle emcabangweni kubikwa kuyikho okubangela ukuthi abanye bathathe imphefumulo yabo. Nyakenye eZimbabwe iningi lalabo abazame ukuzibulala bekungabasakhulayo abaleminyaka yokuzalwa ephansi kwengamashumi amathathu i-30 years, kuthi phakathi kwabantu abazinkulungwane ezilikhulu i-100,000 abazibulalayo balitshumi lasitshiyagalombili i-18. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
I-VIO elivikela imingcele yakwele South Africa, i-Border Management Authority, ithi kusukela ngomgqibelo kusiya kusa izolo kubotshwe izizalwane zeZimbabwe ezedlula amakhulu amabili 200 zizama ukungena kwele South Africa ngongekho emthethweni emfuleni uLimpopo emngceleni we-Beit Bridge. UThuso Khumalo siphala lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Usikomishi we-VIO elivikela imngcele yakwele South Africa, i-Border Management Authority, BMA, umnumzana Mike Masiapato, utshela bezindaba ukuthi ngomgqibelo kuphela kulaba badabuka eZimbabwe abazinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa, 17,000 abangene kwele South Africa emngceleni we-Beit Bridge. Ngasikhathi sinye uthi kubanjwe abedlula amakhulu amabili 210 abebezama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Uthi iningi lalaba bantu babanjwe bengena ngezikepe zokuzibazela endaweni ezingekho emthethweni emfuleni uLimpompo. UMasiyaphato uthi ama-drones abasanda kuqala kuwasebenzisa yobasiza kakhulu ukubamba laba abazama ukufohla.
When we arrest them, we bring them into the port.
Singabawamba sithatha yonke imininingwane yabo ukuqela lama fingerprint qede lapho sibafaka ibhukwini lokungena elizweni labantu abangasavunyelwayo ukungena kwele South Africa okweminyaka emihlanu elandelayo kodwa nxa singabamba amagumaguma okuyiwangenisa laba bantu bona siyabavalela esitokisini sibethe samacala ukuze bamiswe phambi komthethwandaba bagwejwe bayebika
and we charge them for aiding and abetting and we take them to Musina police station.
Phezu kwaleli nani isikhulumeli se-BMA unkosikazi Meme Mkhotsi uthi sekubanjwa beZimbabwe abaningi bezama ukuchaphisa ngulu emfuleni uLimpopo impahla ezijiyeneyo abazithenge kwele South Africa.
Most of these carriers of the goods do not have any documents with them.
Iningi labaphuma lempahla ngudlu laba abalawo ama-passport baphuma lenhlobo yonke yempahla ukugoqela lama-fridge amakhulu umbuzo ukuthi bawathwala njani ehlathini njalo indaba bengachaphisi ngendlela esemthethweni.
Umgcini hlalo wenhlanganiso ye-SADC Citizens Democratic Society umnumzana Trust Ndlovu uthi ukubotshwa kwabantu akusiso sisombululo sokumisa ukungena kwabeZimbabwe kwele South Africa ngokungekho emthethweni.
Kuzofakwa konke lokho ama drones kugadwe kugijinyise abantu ngathi yilwani baphathwe kahlu kanzima. Ikhumbule phela izalwane zaseZimbabwe ngomama ngosisi namadoda nabafana bonke labantu laba nabantu abadala basesasebenzisa yona leyo ndlela leyo ngoba abanye abakwazi ukuthi bangathola kwayona imali yokuthi bathole ipassport yokuthi bakhiwe ipassport. Sonke siyakwazi nje ukuthi ipassport yaseZimbabwe inzima uma unganayo imali awukwazi ukuyithola itholakala ngemali ephezulu kakhulu abantu abantulayo abayihluphekelayo abakwazi ukuthi bangathola leyo mali.
Iviyo le-BMA lithi ababanjwe bengena kumbe bephuma kwele South Africa ngokungekho emthethweni bathi benza lokhu ngoba bengalamapasipoti njengoba ipasipoti yeZimbabwe ibiza amadola angamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 okwenza bephezulu kula wonke amazwe ezansi yezwekazi le-Afrika. Imizamo ekeyenziwa yile ntatheli phambilini ukuthola impendulo eofisini yommeli weZimbabwe kwele South Africa ngodaba lokuthi ithini ngezicelo zalabo abathi kayihliswe intengo yepasipoti ukuze wonke umuntu abe layo ilokhu engakayitholi impendulo lalamhlanje. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguTuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono wenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sibingelele emsakazweni ka-Studio 7 sithi bingele njani eminyakeni omutsha abasakazi bethu. Hayi, siloke sizimamela izindaba, siloke sizimamela mpela sithi libambe njalo liqhubeke ngomsebenzweni omuhle wokusifundela izindaba ezingathatha ihlangothi. Ngizothanda ukuphendula ukhono kwaba othi abantu kumuthi ngasiyamanya nasonke sivotele izaphu. Izaphu angiboni kulento esezayenza lapha neZimbabwe. Njalo izaphu igcwele ukuthi yona ifuna ukuthi ibuswe ngomuntu ngabantu bakonkomo kuphela. So iphathi enjalo shouthi ngiyomhlobo wakho ngeyabantu bakonkomo kuphela. Izaphu kwakufanele ukuthi ikhethe umuntu ongasiwa konkomo, ikhethe ileader eyibona ukuthi izayiza izaphu phambili. Bengakhethi ukuthi lo nje bengumntakankomo sifakeni yena ezasikhokheleni.
Ngibingelele ekhaya. Ngicela usizo lapha. Kunomfowethu olahlekelwe yiphasiwe ngamaphasipoti amabili ePlumtree. Amaphasipoti lawa mabili ngakaZwelani Tshabangu. Walahle ngezi-29. Walahlele nganikuseboda ePlumtree. Sofela usizo kakhulu ukubana ongadobha asize abantu bakithi. Asize ngoba liyakwazi ukubana lezi nsuku impilo ipassport ma ungana passport angokuphila. So siyacela usizo kakhulu. Umnikazi wepassport nguZwelani Tshabangu. Ongathola ngakhuluma kustudio 7 then sizomfollow back simthole mine nginga. Inamba lezi ezifonile lapha yizwezi angazisebenzisa ukuzozithola uzonithola. Ngiyabonga ngomusa wenkosi yethu Jesu Kristu, amen.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siluqhuba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje oluvalelisayo uTabo Kancube.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.